kuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lawo odepeti ubese basebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli bebengalamkila kahle ngoba kakhulu bese sebenza lohulumende weZimbabwe umuntu ngambona senamadala naso hulumende weZimbabwe ngoba kwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthakathi so ngibona ngazathi okwenziwe ngabantu abatsha untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo so ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha kuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe lekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu babamabandla aphikisayo?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu ukubana abone ukuthi amalunga awo bakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota and ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents wonke ama-polling stations hhayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling agent.